sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuNhlolanja 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bambonile ukuthi ube khuluma ngapha liluma liphozisa ukhuluma ngapha kodwa lokho akukhulumileyo angakwenzi.
Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezafakelwa inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries.
Kungasebenza kungekele ukusebenza ngoba ke abantu beZimbabwe imenye ebuhlungu ukuthi bangathi badakwe ukuthamisa bayamthanda abanye abaningi kodwa ke akuhlali kunjalo abanye bazoqala ukubona.
Umeya wedolobha lakoBulawayo uMnumzana David Coulthard uthi kasoze achiye isikhundla sakhe sokukhokhela leli dolobho ngokuphuma kubandla le-CCC ngoba abantu besithi aqhubeke ngomsebenzi awenzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezethulela inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries. Izijeziso lezi zizaqhubekela phambili kuze kufike mhla ka-20 Nhlolanja 2025. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuthiwa wehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo nyakenye njalo lokhu esephula ilungelo loluntu. Mongameli Mnangagwa wathi ehluthuna amandla ngomnyaka ka-2017 wethembisa ukulungisisa ubudlelwano lamazwe angentshonalanga agoqela eMelika lakwinhlanganiso ye-European Union. UMnumzana George Charamba isikhulumeli sikaMnangagwa exoxa le Studio 7 kusikhathane esedluleyo wathi nxa iMelika le-EU singafuni ukudlelana leZimbabwe bazadinga abanye abangane abakudlelana labo. Lokhu kwakhulunywa njalo isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Chris Mutswangwa. Umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava utshele iStudio 7 ukuthi ube ngekho emsebenzini ngakho-ke kenelisa ukukhuluma ngodaba lolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo ngunobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Khona kufanele ukuthi kube yinto engaphathisa kodwa ke ngendlela yokuthi impi yona leyo iyabi ngekho abantu kukuvinjwa kwabo kuba yinto elula ngoba futhi ayisibo abantu abazabe kumbe belwisana layo uhulumeni. Ngaleyo ndlela kusuke kube ngathi usizo lwakhona luncinyane. Okuba kuhle kodwa yikuthi umbiko ufike kuhulumende ukuthi ubonakale nguhulumende ongaqondanga, ongenza izinto ngendlela eqondileyo, njalo ongavunyelwa ukuthi aye embuthanweni yalaba benza kahle.
Umongameli uMnangagwa ngesikhathi engena okwakuqala 2017 esithi yena ufuna ukuthuthukisa ubudlelwano lamanye amazwe ikakhulu abe-EU leMelika. Nxa sikhangela izijeziso lwezi kutshoni ngobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-EU?
Ye lokhu kutshengisa ukuthi lokhu sisese kusikhathi sikamgabi. Bambonile ukuthi ube khuluma ngapha liluma liphozisa ukhuluma ngapha kodwa lokhu akukhulumileyo angakwenzi. Waye izithembiso zakhe abantu abaningi basebezikholiwe kodwa-ke nxa umuntu sethembisile sokumelela ukuthi kenze lapho-ke wehlulekile kumtshaye kwamlahla phansi okuyinto kwakhona. So kuya kungumbiko wokuthi akutshintshanga lutho. Lokho kufanana langesikhathi sikaMgabe. Lokho abakubiza bathi new dispensation akukho. Kuyisihlahla nje sigqokiswe kwaba ngathi ngumuntu kanti hayi ngokokwethusinyoni kuphela.
IZimbabwe yona iqhubekela phambili sithi inotho ayiqhubi kuhle ngenxa yezijeziso ezifana lalezi kodwa i-EU yona ithi izijeziso lezi aziphazamisi inotho kumbe umuntu nje oseZimbabwe. Lina lokhu likubona njani?
Ye kulokhu nje kungumnindwa uyabona ukuthi lokho isijeso zenotho kungathiwa ngama-sanctions sokuyinto esitholakele esingathi ngesingisi i-scapegoat osokuphethe ukuthi kuzasolwa khona kuthiwe yikho okwenze lokhu umuntu ongenzi kahle izinto emzini wakhe afuna ukuthi kube sekuthiwa hhayi abathakathi yibo abenza ukuthi singaphumeleli kodwa yena kunguye oyabe vele nguye umthakathi wakhona oyabe mkhulu yikho khona lokhu esikubona kusenzakala khonapho iZimbabwe izijezo zenotho ungayikhangela siyibone 1980 iqala ukwehla umnotho kwaze wayaphuma umgabe waze wazifela lanamhla lokho kuyinto efana nayo ziqanjelwa amanga izijezo zenotho ngabe zingumuntu bezizasukuma ke ziye babuza khona ngale Harare ukuthi lokho elithi ngikwenzile ngikwenze nginga ngoba kuyinto nje engekho.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandele zombusazwe njalo engunobhala we-Freedom Alliance ekhuluma le Studio 7 ekwele South Africa. Umeya wedolobha lakoBulawayo umnumzana David Coulthard uthi kasoze achiye isikhundla sakhe sokukhokhela leli dolobho ngokuphuma kubandla le-TCC ngoba abantu besithi aqhubeke ngomsebenzi awenzayo njalo wakhuluma lowayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ongazange athi achiye. Umnumzana Coulthard wayethe usakhulumisana lezakhamizi ngalolu daba engakathathi lesi sinqumo. Bambalwa ababe ngamalunga e-TCC asebechiye izikhundla belandela inyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa njalo iningi lilokho elisesikhundleni ephalamende kumakhansili laku-Senate. Iningi libuke inyathelo leli elikamnumzana Coulthard yena othi lokhu kakwenzeli ukuthola inzuzo ngoba ivele ingekho. Lokhu kwenzakala abathi basebenza lomnumzana Chamisa abagoqela umnumzana Gift Seziba beqhube umhlangano eManicaland izolo besazisa abantu ukuthi sokubunjwa ibandla elitsha. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungele zombusazwe umnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu oyelwela amalungelo abafundi njalo oyengumgcinisihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Ya umbele uyakwenza yena angithi kwade kwenza ku-strategy kamgwidi bakina bekusebenzisa ukumnqoba akala kukhula okungamnikeza ukuthi enelise ukusebenza labantu ipolitiki ezombangazwe zifuna ukusebenza abantu behlanganisa amakhanda mncane kakhulu ukuthi abe ngumntando kayiphiswa i-dictator eyenza okwengqondo yayo kuphela sokumkhulela nje sokuphezu kokwenelisa kwalo and if kuyaqhubeka kunje nje ekugcineni mhlawumbe sokungaba yinhlanhla ngoba abantu labo sebeyakudayo bona ukuthi linto ayisebenzi bese bedinga mpela abaphikisayo abapheleleyo abafuna ukusebenza labantu ngezinye indlela uyazidimaza nje yena vele ngiyozidimazayo ekugcineni ukuthiwa ngesilungu uzidubula enyaweni it means ukuthi angasheza enelisi ukugijima manje sezidubule unyawo.
Manje lokhu-ke okokuthi athume abantu phambili ukuthi bayekhuluma labantu ukuthi sokuzaba lebandla elitsha ubona kusebenza yini umbe bekukuhle ukuthi kube nguye ozikhulumelayo?
Hayi lapha nje uzenza ohlakaniphileyo ngokubona kwami ukuthi athi yena wothi acashe acheck ukuthi abantu bathini mbone ngani iplani yakhe icebulakena lokuthi ebesephuma-ke yena maye sezile ukuthi abantu bayavuma lokho ukuzenza ohlakaniphileyo kungasebenza kungekele ukusebenza ngoba-ke abantu beZimbabwe intoenye ebuhlungu ukuthi bangani nje badakwe nguthamisa bayamthanda abanye abaningi kodwa-ke akuhlali kunjalo abanye bazoqala ukubona.
Siyabona umnumzana Coulthard uthi uzaqhubeka engumeya ngoba waxoxa la umnumzana Chamisa kazange athi ka-resign.
Balinampela incwadi ebhalwe ngu-Coulthard uDavid ukhulume ukuhlakanipha okukhulu kakhulu wakhumbuza abantu ukuthi i-politics ayiso about izikhundla waze wafanga le mali ayiholayo ukuthi vele incane ayisike ukuthi uhlalele lokho laphana laba abazosuka ayibaba beveza ukuthi abasebenzela abantu balalela izi ukuthi omunye uselusi isikhundla uth uthathelwe ukuba ngupresident, therefore asilweni silwela yena hayi abantu. Uze wabuza omunye umuntu usixoxa ngelinye ilanga wathi kanti indaba bengakwenzanga khona khona barizana ngoba uJob Sikhali usejele, kwenzelwa isikhundla somuntu. So if becabangisisa kahle kumele bacabangele futhi labantu abakwenze kanje ngoba nje ukhole tatheshini. Yebo, ekugcineni kubuhlungu okwenziwa ngabantu belokuzana bezana ukufuna ukuthatha yonke indawo, befuna ukubusa zonke indawo. So kungani nje sokuyiwa ku-one party state eZimbabwe, which is into ebuhlungu kakhulu. Kodwa futhi ma usukukhangelisisa kabanzana uyabona ukuthi yibo abakuqalayo nge-strategy kambigwidi yabo eyavula amanxeba yangena-ke ilokhuzeni imfulu ngenxeba leliyana kwadiliki. So yibo ngezinye indlela ngelinye ilanga masho kubalwa imbali okuzathiwa baba yisizathu sokuthi kube lalokho esikukho manje. Ngeke besole omunye umuntu, kumele bazisole bona ekugcineni noma nje izinto zezizimbi zezinjalo. Kuthi sokukubi sokunjalo sebejikela abantu bebathiya besabasafuni besenza ukuthi bayoyakha futhi into esebenzela bona nothi esebenzela abantu.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungeleza umbusazwe oyelwela amalungelo abafundi njalo oyengumgcini sihlalo webandla le apha eSouth Africa, ubexoxa ecingweni lwesithandeli yemhlanga oweStudio 7 eseHarare. Umthathandaba namuhla wethu lesigwebo sokuba umnumzana Mnyaradzi Anthony Mwetsi Wendira oyegcina amahofisi ezanu PF kumele ahlawule amadola alikhulu kumbe avalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukuchaya kwakhe umtaka mongameli welizwe umnumzana Thongai Mnangagwa ngesikhathi bebanga indawo yokugcina izimota zabo eHarare okwakulomcimbi wokuzikholisisa okuthiwa ngokusomali gigi. Umantshi wedale le-Magistrate Court uthe uMwetsi Wendira wadala icala leli ekwazi ayekwenza ngoba wachaya lo mnumzana Wellington Vengesayi oyelinde uMnangagwa. Kubikwa kwaba ababili laba bayazana. Igqwetha likaMwetsi Wendira umnumzana Emmanuel Samundombe uthi uvumile amacala awetheswayo njalo kusasa uzabuyela emthethwandaba lapho abhekane lecala lokuthengisa izidakamizwa. Kusenjalo selahle icala eletheswa umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure okuthiwa wayefuna ukugenqula uhulumende weZimbabwe. Wetheswa icala leli ngomnyaka ka-2019. Namuhla silo umfundisi uSeni Sivanda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance okwele Melika. Siyakwamukela kuhlelo umfundisi Sivanda.
Ngiyabonga kakhulu njalo mbingelela labalaleli.
Akusitshele ngohambo lwakho lo umfundisi.
Ngibuye ngiyenza iresearch ngikhangela ukuthi amabandla angasebenza njani nxa ekhulumisana labo hulumende lapha bakhona njalo kulama conference amane ngiwathendayo angcedisa ukuthi sicabange ukuthi na njengamabandla nxa sihlanganelana lo hulumende kumbe sizama ukuncedisa ukuthi uhulumende asebenze ngcono kumbe abuse ngcono abantu bakhe, kuyini esingakwenza njalo sikhangela ukuthi nxa sikhangela lona iBhayibheli lithini ngalokho.
Siyabonga mfundisi. Sike singene kulokho okwenzakala eZimbabwe. Siyabona ukuthi i-European Union isiyengezelele isikhathi sezijeziso ezafakwa eZimbabwe. Lokho kungabe kwenziwe kuyini ngoba iZimbabwe yena ithi ifuna ukudlelana lamanye amazwe agoqela akuzwekazi le-Europe.
Hayo, ngikwazi ukuthi bekule nkulumo eziningi ebesenziwa lathi amabandla le-civic society ebesikiyo kukhulunyiswana le-European Union labanye abakhangele zemali lezomnotho. Lezo nkulumo ngiyathemba ukuthi zingaqhubekela phambili zilokhu zisiba khona. Mbona ngani into eqakathekileyo thina ebesigcizelela njengamabandla ludaba lokuthi kuxoxiswane ukuthi nxa kungaba isikhala sone sokukhulumisana kumele sitshone sibe khona ngoba ekugcineni imithetho yonke leyi igcina esingathi iaffecta kumbe kuhlukuluzeka umuntu ophansi laphana. Yikho sikhuluma ngokuthi kumele kube lendlela abantu abangaxoxisana ngayo babonisana ukuthi kambe lo banqa kule ngqabano singaphi isikhala lapha abantu abangazwisisana khona ukuze bafumane ngesikhathi esiningi abantu babe effects reaction nqa umuntu ekuxabanise nqa umuntu ecabane lawo yokulwa laye kodwa thina sithi effects reaction ayibe ukuxoxisana ngakho nqa sikhangele konke lokho umbona ngani into eqhakathekileyo ukuthi indaba yokukhulumisana iqhubekele phambili ukuze kufunwane indlela yokulungisa le ndaba.
Nxa sikhangela ukuxoxisana lapha mfundisi, ngobani okufanele baxoxisane ngoba sibone umongameli omnankagwa elequla labantu abathwa ngabamabandla aphikisayo achiyeneyo abalethe ndawonye. Kodwa abaningi besithi hayi lokho akugoqela umuntu wonke njalo akukhweqinisweni. Ngobani abangaxoxisana la?
Mbona ngani indaba eqhakathekile endaweni ezinje kumele uxoxisane uhulumende weZimbabwe le European Union. That's into eqhakathekileyo. Kodwa lawo ixoxisana lokho kade ngikhuluma ngakho okwaku bilateral kwakuyinkluda ke lathi ke civic society lama-church babe sasilisile section yethu lapho esicontributor khona. Kodwa ekugcineni uhulumende weZimbabwe nguye okumele axoxisane labantu uhulumende ngoba nguye ophiweyo lawo mandla ukuthi enze into enjalo.
Sibona kulokuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change njalo umnumzana Nelson Chamisa ungani usefuna ukusungula elinye ibandla. Kungabe kusenzakalani laphana kwezombusazwe?
I-problem engathi khona umbudubo olukhona ukuthi izinto eziningi lezi sizibone kulenjini uyabe ungakwazi ukuthi kambe iqiniso kuyini. Thina i-approach yethu njengama-chats sifuna ukuhlala phansi sikhulume sizwisise sikhulume lo muntu singakuzwanga ukuthi ebulenjini kukhitshwa lokhu lalokhuyana ngoba isikhathi esiningi uzafumana ukuthi uyabe ungazwisisi izizathu abantu abayenza amanye ama-decisions ngaphandle sikhulume lapha. Kodwa mfuna ukuthi thina into esihluphayo thina njengamabandla ngakhuluma nje generally ukuthi sikhangele i-welfare yabantu ukuthi at the end of the day abantu beZimbabwe kumele kusetshenzwe whether i-politics kumbe ngabe kuyini kumele kusetshenzwe esingathina ngesilungu for common good ukuze kuphumelelise umuntu weZimbabwe. So angikwazi isizathu sokuthi kuyabe uhambe njani. I think kuyamele kube lama discussion njalo nyakwazi ama-bishops ethu labafundisi baphakathi kwe-process okuxoxisana lomuntu wonke eZimbabwe.
Siyabonga singakagqibike sizwe imibono yakho ngezomnotho lokunye okubhekane labantu eZimbabwe.
Into eqhakathekileyo ukuba iZimbabwe kumele ibe included ku-international community. I-economy yethu ukuphakama kwayo yebo siyazama ukuthi abantu bezisebenze kodwa kuyamele kube lezi mali eziba khona ukwenzela ukuthi ama-factory indlela zokugebha ngaphansi ukuthi abantu bembe bathola ama-minerals konke lokhu kwenziwe nge-standard esingakwanisa ukuproduce okuningi iZimbabwe ikwanisa ukukhompyutha labantu.
Siyabonga mfundisi Useni besilo mfundisi Useni ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yena olapha eMelika. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Lilalele kumsakazo we Voice of America sisakaza singapha eMelika. Siza lipha ngesinye isikhathi indaba ezivela kwamanye amazwe. Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuvalelwa amanzi yikhansili zisithi lokhu ngokunye kwezizathu ezibangela ukuba umkhuhlane wohudo memetheke ngamandla esigabeni seWange lapho othwalise nzima khona abantu, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ikhansili le yasungula ngolwezi nyakenye ukuvalela izakhamizi ezingahlawuli ngemfanelo imali yamanzi loba umemetheka umkhuhlane wohudo esabelweni seMathebelele North ikakhulu eWange. Umnumzana Gambiza Zivayi omunye wabahlali uthi ingcekeza ebangelwa ukuswelakala kwamanzi ezindlini eziningi iyo ememethekisa umkhuhlane lo.
Bengavala amanzi ngesikhathi esinje siyakwazi ukuthi silohlupho ezimali, but lawa abatshengisa ukuthi i-concern esilayelwe umkhuhlane lokuthi singaswela amanzi siyakwanisa ukuthi simemethe, then njalo indawo lethu lezi yethekele ezibuya eziningi. So siyacela ukuthi i-council ibone ukuthi amanzi abantu bonke bayazuza amanzi, amabhawuza okungela amanzi bekhanye bayafaka amabhawuza ngesikhathi.
Amazwi esakhamuzi lesi agcizelelwe njalo ngumgcini sihlalo weVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo othi kufuze ikhansili ibe lozwelo kuzakhamizi kuvulwe amanzi ngoba kunje izambuzi eziningi kazisebenziseki.
Siyacelisa ukuthi council ibe le temporary relief until such a period lay eyomkhuhlane lo memethekileyo udlule. Ungadlula sesikwazi ukuthi ayasela hlupho lunje, siza i-counseling abuyela kunormal routines ukuthi bevala ukwenza ukuthi izakhamizi zibe zibhadala isquared. Ngoba uhlupho esingaba lalo ukuthi singayenza umkhuhlane wekhora umemetheke kakhulu salokho abantu nxa kuyukuthi bavalelwa amanzi ngoba babengasakwanisi ukuflasha, babengasakwazi ukuthi bekhesa imiganu, babengasakwazi ukuthi kumbe bewatshe izigqoko.
Phezu kwembangela yokuvalelwa amanzi, okhokhela inhlanganiso yokuhlanzeka e-Women's Voice unkosikazi Loveness Nyoni uthi okunye njalo okwenza isigaba lesi sihlaselwe ngumkhuhlane wohudo yingcekeza ekhona emakhaya kanye lasegangeni ngesizathu sokuba inengi elihlala emikhukhwini kalilazambuzi.
Loba kuthiwa amanzi kawakho, kudala sasihamba lamakhuba fika ugebhu enza ingcekeza uvale. Ngiyevo ukuthi usuchile ingcekeza leya. Ngiyomuntu omdala. Ngiyabantu vele abagula abalemkhuhlane lo khona vele omhlaba. Ulama disease wangkhona. Kubuya ama green bomber ahlale. Impukane lezana azilajura wona. Ziyangena kuphela. Ikhorela ayilama airvents.
Kodwa ephendula kulesi sikhalazo sokuthi amanzi avulwe ezindlini kuhlanzeke, usika lukhulu waleli dolobho umnumzana Ronnie Dube uqine ngelokuthi abasoze bevule ngesizathu sokuba izakhamizi zikweleda izigidi ezedlula ibhiliyoni yemali yakuleli.
Kunzima kakhulu lathi ukuthi sisebenze nxa abantu bele mali enganga le, ngoba ama-chemicals amanzi siyathenga, izisebenze council siyabhadala, kungaba lama lama pipe afileyo ufanele siwa repair. Liyabona izimota ze council ziyagijima phansi phezulu zilanda amasuwa best, siyabe sisebenzisa yona leyo mali. So kuba nzima ukuthi sithi sivume ukuthi izakhamuzi zingabhadali. Engingakukhuthaza ukuthi olesikweleti esimehlulayo abuye ecouncilini azoyenza i-arrangement yokuthi engabhadala njani.
Uhlupho lokuswelakala kwamanzi okwenzakala edolobheni leli kuyimvama njalo lakwamanye agoqela kobulawayo kanye leHarare. Ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuze umkhuhlane lo owaqala ngenyanga kaNhlolanja nyakenye uphele, kufuze abantu bethole amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo. Ngokutsho kohlangothi lwezempila kahle ngolwesihlanu, umkhuhlane wohudo lolu ubusubulele abafika phose amakhulu amahlanu 496 njalo kwaba njwa njalo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,356 begula lomkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Induna ezabeleni zeMathebelele North zithi azikhululekanga ukuzezwa uhlelo lokukhulumisana loZulu ngombhuqazo weGugu Round. Zithi uhlelo lolu alukacaci kangako, ngakho ke kumele zikhokhelwe kahle ngohulumende ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo, hathi ukuba kuyebuzwa abantu abakhahlanyezwa yiGugu Round kuphela umbulali ezihlalele. sizame ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezimbala ngodaba lolu kodwa bezingaphenduli umakhala ekhukhwini. Umongameli Masomnangagwa uthi kuqakathekile ukuba lulungisiswe udaba lolu ngoba abaningi abantu abakhahlanyezwa ngumbhuqazwelo. Yena uphika ukuba waphatheka kumbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxe ngodaba lolu londuna Mathema owekhezi.
Sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba ureveti wili lokhu ngibona ngantu seceleni. Njalo izinduna zona bekufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna. Bekufanele zazi kufanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yeku-ground le sonke siyakwazi ihlale kakhulu ngaphansi kwetafu kwekhapheli. Okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babengake bavuleke ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababe bevela engxenye abaphathelene nolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu. So abantu babengake bakhululeke ukuthi bakhulume. Ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababekulo umsubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenzela ukuthi izinduna zinika abantu i-confidence ngaleyi subject ukuthi abantu bakhululeke bakhulume konke ngoba abantu induna yabo izikhathi eziningi bayithemba nxa behlala layo ngoba babekwazi ukuthi layo xa ileli ingadlanga njalo kulezimfa phakathi kwesigaba iyalikhona ilapho.
Ye lapha siyabona ukuthi sibili ibhejulo ngani litshekile sibili. So ke lina libona ngazani liza kuyekela kumbe liza kuqhubekela phambili kwenza?
Asingaze sikwenze kumbe sikwenze ngendlela yokuthi laba abanye bathi kwenziwe kwenziwe kodwa akasoze kusinika ama-results afiswa ukuthi lizwe lelatshwe. Ilizwe liyabe lisala ligula lizabe lisala liqhula liyabe lisala linobuhlungu abantu bayabe befuthelene kuyabe kufanana nje lokuthi kasenzanga lutho siyabe sizame nje ukwenza izaba.
So manje nxa sesikhangele nduna kumele liqale nini uhlelo lolu njalo selikube kanjani konke khonoku lapho kumele likwenze khona?
Uhlelo lolu mina ngangibona ngamehlo wami ukubona izinto ngibona engani kavele kasilo lezinduna ngoba into enkulu nxa kuyukuthi ngiyezinduna izinduna kufanele ukuthi by today ngabe sezikwazi ukuthi imalini ebekwe phansi ni-facts and figures ukuthi imali engaka imali ezaphiwa yona induna ngokwayo yimalini konke khona kuyana kuya kufanele ukuthi kube segcekeni ngoba kuyabe induna yabe isemsebenzini njalo umsebenzi lokhu awulula is a traumatic job. Okengikhangelela ukuthi induna kuyabe kufanele ukuthi kube sokubekiwe ukuthi kudingakala imihlangano emingaki ngesigaba kumbe nge-village ngoba singakhumbula into le ye-ground yinto eyabantu abasebeluphele kakhulu abanye bafuna ukulandwa one on one basis ukuthi labo bayikhupha okungaphakathi kwabo abangasanelisi ukuthi bamuve from one point to the next point. So ngokunjalo kuyadingakala ukuthi kuphiwe isikhathi kumbe ngathi kuye kufanele futhi ukuthi kube ne-mobilization exercise eyokuthi kwazakala ukuthi induna ngelangela ingaka izabe ikhona endaweni engaka izahlala insuku ezingaki kuya khonapho. Ngoba ngambona ukuthi abantu nxa kuyukuthi i-village eyi-1 normally iyabidlula ku-200-300.
Le yinduna uMathema ekhezi ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseGwanda. Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ikakhulu ngokuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa ofuna ukusungula ibandla elitsha lokunye. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezafakelwa inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries zizijeziso ezimisa ukuthengwa kwezikhali lokunye ngenxa yokuthiwa kwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard uthi yena akasoze achiye isikhundla sakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Mutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara nakamuri yeZimbabwe.